Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe angomakhelwane aseyekethise imigoqo ye lockdown eZimbabwe, lona lokhu livite imingcele yalo.
South Africa imolakala isiwele ngale yachapha ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa yilo mkhuhlane we Delta variant.
Kuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park koBulawayo kuze kungenele amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walindawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ngokuletha inkampani eqatha abavela kwezinye izigaba zelizwe kuphela.
They will quiet because I spoke to the management which I cancel our giving a quiet to employ our locals to be general with us.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni eyamtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibuswayo likhokhelwa ngumnangagwa besesaba ukunqotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selisuse imigoqo ye lockdown kuthi ele South Africa selehlise izinga lalimgoqo laya kusigaba sakuqala i level 1. Ngakwelinye icele leZimbabwe lona lokhu livalile imingcele yokungena kumbe ukuphuma elizweni ngezimoda. Umongameli Cyril Ramaphosa wazise ngokwehliswa kwezinga leli izolo ebusuku esithi ilizwe seledlule isimo sengozi njengalokhu kade sokuyikho kona ngoba amanani ababanjwa igciwane le-coronavirus esehlile kakhulu. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Banda.
I-South Africa imolakala isiwele ngale yachapha ubungozi obukhulu okade bukuzi ngalesithathu elokuhlaselwa ekade lihanjelwa phambili kumbe ngelwa ilo mkhuhlane we Delta variant COVID. Nga lapho ekade kutholakala abantu abanomkhuhlane abafika inkulungwane ezingamachumi amabili ngosuku, kanti ke namhlanje izibalo zilapha nje kuyinkulungwane enamakhulu ayisichiyagalombili 1800, okukhomba khona ukuthi cha ngathi sokungconywana. Kanti ke futhi njalo iSouth Africa ifuna ukuvuselela ezomnotho okuyikhona okumqoka ukuze abantu bayo bathole imisebenzi.
Kuyini osokusenzakala phansi kwemigoqo ye level 1?
Okuzokwenzakala ku level 1 ukuthi abantu imibuthano eminingi sizokwazi ukuthi ivumela abantu abaningi kusiya kwenkulungwane ezimbili kwengaphandle, kanti ke kusiya kumakhulu ambalwa ukudlula la kade ebekiwe phambilini, okufana nokuthi laba abanye sokufika kwamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu ukundlula le ekade bekwe ngaphakathi kwezindlu, okusho ukuthi kuzoba khona ngoqoqo. Kanti nalapha abantu basaqhuquzelwa ukuthi baqhubeke begqoke ama mask njalo babheke ukuqhelelana, kodwa ke imibuthano kusho ukuthi singathola amanani amaningi abantu okuzovumela njalo ukuthi imikhankaso yezepolitiki njengoba iSouth Africa siya kukhetho olwamunicipal ekupheleni kwenyanga ezayo, kusho khona lokho ukuthi lokho sokuzowenza ukuthi kube lula ukuthi amaqembu azombuthazwe athole ukukhulumisana nokukhankasa ebantwini.
Bayalandela na isiqondiso zabempila kahle
esikubonayo kakhulukazi ukuthi abantu bona bayazama ngempela ukuthi balandele imigomo ngoba bewafaka njalo bewagqoka ama mask kanti ke akulula emalokishini ngoba abantu emalokishini imisebenzi abayenzayo nezinto ezenzayo zenza ukuthi mhlawumbe kungabilula ukuthi bawagqoka ama mask mabese emalokishini ukwedlula mhlawumbe mabese emadolobheni behamba kodwa mawungabheka emadolobheni ezitaladeni kumbe nje emsebenzini uyabona ukuthi bona abantu bayazama ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengafuni ukuzithola sebeboshiwe ngoba abantu befuna ukuthi bakhankase kumbe bafunele imuli zabo lokho okungathi okungahle kuziphilise
umnumzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ingqabanqoza eCountry Park edolobheni lakoBulawayo kwaze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walendawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ukuthi kungani evumela inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha iklinika endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqatsha izisebenzi ezingaveli koBulawayo kumbe eMatepeleland. Umnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi bananzelele ukuthi izisebenzi zaleyo nkampani azenelisi ukukhuluma indimi zeMatepeleland njalo izisebenzi bezidinga indlu yokuhlala zindawonye kukanti zisiya ngaphandle egcekeni.
Bathe sika kuyile laphana babuya bafika bafaka izinto zabo bengalani zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu. So okukhona ukuthi thina izakhamizi siso sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sibaningi lapha elokuzeni endaweni le ngabe senza into ezinje so njalo labantu abethu abasebenzi khonapho mina liyabuya livela khona leHarare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi. Asisemaseka khonapho kade sinawo maningi kakhulu azizwayo khonokho ukuthi abakhathi abantwana bakhonaphoa.
Ubufakazi libuthole ngapi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni?
Lokhu sikubone ngokuthi babuye ngemota, babuya bafika babachiya egcekeni lapha kade besebenzela na. Baqeda lapho abafana labana bathe sokuntambama, basike sisuyela lapho abazahlala khona, basike sichaza ukuthi bona bangokani, ukuthi bavela ngapi, nokuthi sibadingele indawo yokuhlala. Abanye abantu basike bancedisa abadingele indawo yokuhlala, bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona, bahlala ndawonye khonapho bechazile ukuthi bona bavela eHarare bonke. Umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibe ukukhiphethani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklini so kungayenziwa loka ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ozocenta utshani asuka dade ibhasi esuka khonale ahambe azofika khona lapho eduzane ukula abantwana abatshona bethova amakhaya khonapho kade kulabantu abaningi kade bethinga bonapho izakhamizi zona bezezinye.
Libaqondile lakhuluma labo lokho bekhona besebenza?
Baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayelize lo omkhulu wabo ukuthi abuyaze sikele ukuthi kathi abantu laba babuyenzani la bona basebesima ngaleso khathi basebefonela ukhansela uJuru uJuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokho engihlezi naphana basokuthiwa abantu basike kuyasikhanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besike bafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nakho ukuthi thina singasebenzi basimele abadala bekhulumele nabadala besisebenzi bona ngokwabo yena bakhile wathi kababuyele so asikwazi ukuthi isizathu kuzahamba njani ngokhansela ukhidwele yena bekhanya evumelana labo ukuthi izakhamizi zizirong ukuthi zibathile ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abakhiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenzi yena uzathi next trip uzabona ukuthi uzayenza njani uthi yena ngiyokhathayo yena ngiyokudinga abantu bekuzokusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithalele kabantwana kule inye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dumpside engozi ngale.
Lo ngumnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe nomnumzana Mujuru othi ngempela inkampani esebenza eCountry Park ivela eHarare njalo ubize amapolisa ukuthi avikele izisebenzi ngoba zimtshayele ucingo zamazisa ukuthi sezisabela impilo yazo. Umjuru uthi laye uyayisola linkampani ngoba bekufanele iqatshe izisebenzi zakobulawayo kodwa izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola ithenda.
Okwenzakala ukuthi company leya wini ithenda kuthiwa yi-manifest construction company. It's based in Harare. Kwenjalo ama residents they went to the site but no sifuna umsebenzi. How can people from Harare come here and start doing umsebenzi kanti kobulawayo akula ma companies in. So you must stop working at this, otherwise I retire. So I was phoned, passed by the police station and the Chitama police arrived to the site. But I saw one of the guys who was involved. I spoke with the management of this company. They cannot bring people from Harare to be general workers. And they were in agreement with all general workers will be from Country Park, except for skilled manpower. So back then there was some residents with I. No, it's okay. It's one of the manpower from Harare.
Ngezinye indlela ubulwela izakhamizi ukuthi ngempela kufanele kusebenza abantu balapha.
Yes.
Kuzathiwani ngecompany le?
Company they will go ahead because I spoke to the management which I councillor were giving you go ahead to employ our locals to be general workers. But I know if it's like that, it's okay. Already what the two guys who are locals are pumping around the they are yet to employ another 15 from the locals. So that is what actually learned when they start constructing they want 15 guys. And that in the UP is long criminalized. So the reason why I have made the police have been born with about the banana maybe but I said to kuma nambese sebesebe tulia ya kuhu. So I thought that I should call them up also to tell them that everything is in order. Being a tugi. Actually the locals are supposed to protect these guys. They are bringing development to our community. And it is us, the community, who are going to benefit from this clinic.
Mkoto wa loko kukuti nga vesenzi msebenzi mga ninjengi ama general hands kumele kubi ama locals. Yuo yini umtetu. Buona bako yini ama locals abala makono okwenza umsebenzi opezulu.
Now, in case they want builders, they will consult me. They advertise the community groups. Bangaba kona, baza ba employees.
Kuto alikulume kuhle yini lazwi sisa na leza kamizi. Kungani kube kuluma ogunyo lina litasisa. Ugutive lani bilifuna uguti ukache wabani.
I engage two people in my work. Actually, this has at IPR, it's time to state is wrong. You were supposed to first consult me. Here is your counselor. You were supposed to tell what is the position about employment. My sister, I cannot pop the counselor in Babani City.
Lo ngumnumzana Kidwell Mujuru ukansila weCountry Park kobulawayo ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni emtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela uMnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi. Wake waba ngumphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo eloba ebulenjini enkundleni yokuxhumana iTwitter uthi uMoyo wazama ukunika uMnangagwa izicathulo lezi embuthanweni owenzelwa eKhwekhwe kanti uMnangagwa wayeselodletshana lweqhinga likaMoyo wamxotshela khatshana ukuhlaziya udaba lokuthi kanti kungaba kusenzakalani kwezombusazwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa nguMnangagwa besesaba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia sesokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweleZimbabwe. olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho
ngokubona kwakho ibandla leZANU PF linakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe bisifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasosha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokhuyana kungezelele uhlupho ke kubo abeZANU PF balindele abaphikisayo ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokhu abajwayele ukukwenza
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ngani ibandla leZaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lapha ya
umuntu ekhuluma ngeMRP akhulume la ngaye uZaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzana ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwemiglens lemathebelelenti labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobo nhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobuningi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenga okwenzakalayo phakathi kwaiZANU PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la iZANU PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela beNewsworks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje amaprovinsi emendosa emchasa ikhona impikiswano engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023
umnumzana Dini Zulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazwe okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende awebandla leMDC Alliance aqotshiswa kuleli dale libandla leMDCT azaphiwa impentsheni engamadola eMelika angamashumi amane $40 kuphela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uze wavuma ukuthi imininingwane yamangcwaba ayimanga kuhle kulandela ukutholakala kwesidumbu engcwabeni elalimele libe ngelomunye ubaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lingabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Hayi siyezwa siyezwa indaba eziphumayo kustudio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo i-wrong. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuZANU PF beqeda kube ngabangane, bebuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama-MP MDC Alliance abayazi into abayifunayo abafuna ukuthuthukisa izwe ngesifiso sami yafisa ukuthi izinto bengathi bayajinja bengene ebizwa kungabi lo muntu even lo yedwa ngabavotela bona iba abantu abawiselizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu obekufuna ukuthi kususwe vele neparlament ngiyajabula le audio mayingafundi
salibonani salibonani bakithi basakazi bethu bestudio 7 siyalizwa bantu bakithi liyasakaza ninjani bozulu khona ngapho labo academy hayi madoda liyawuchewa umsebenzi liyawuchewa uyezwakala kuyazwakala siyavuma kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha ekandoda lo othi yena ungumthakazi republic umqondisi umoya uyabona ubaba lowo moyo lo ngabe yena mina ngangiyiwuye ngangiza kwenza ukuthi ngiqale kuqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi ngiye ezinduneni zonke zesigaba semandebeleni ngiyecela kibo imvumo nginike bona wonke umthwalo ngibathuma ukubana ngabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke bantu besindebeleni yalikhuza lingabothi lingathi lihluphekile libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandeli libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandeli kwelinye ilanga lizalandela umuntu alitshiye ehlathini laye umqondisi ulambile ufuna ukudla lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana watajamuka liyamuzwa uyakhuluma anti sesidla sesuda la yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alitshiye lokhu elihluphekile ake likhangeleni ukulungisa izimbabwe ibe lokuthula izimbabwe ibe lokubambana lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle litshiyane le ntozweni lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi ngingalitshela iqiniso mina abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni angapha amanguni babuyela kibo khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana linilise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe ngiyabonga
ngiyabingelela msakazi westudio 7 kanye labaleleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phana kulolu COVID mina igama ngu-Godfrey Wakhumalo ngizala eLubani msakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo msakazi kunini iMDC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki bebaleka uRobert Mugabe namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla lethu leMRP izame nalo bona sibanikile ithuba behlekile manje bayalwa bona bodwa abangamagama abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala kube nini lokhe elisekela lesikhulume seMDC engabi nguye oyifirst spokesperson weMDC uzohlala amaNdebele ebandlozi benini kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa wayeyindaba yena engazanga waba ngospokesperson weMDC first spokesperson uzokhuluma kami ngoMqondisi Moyo asithandi indlela okhume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha la MDC siyayihlonipha MDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu li-ARP lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapho elikhona
hawu ngiyalibingelela linjani bonke balaleli be-Studio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi mina ngingumoyo lapha ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo lo uthe yena u-chairman we-province yamathailand south la means yamathailand south we-MDC alliance moyo ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili kodwa ke ubukampeni akuhle ukampeni elimthwakazi ngoba uzwatsho wathi bakamthwakazi lithatha imnotho yethu ebhedi bridge naphi naphi konke uqinisile iyo yonke imnotho yethu le wothi wena ihanjise eHarare isiya kuzanu PF layo uchamisa lo wothi wena ukuyo MDC alliance uyabuyisa khona le ke isiya khona le Harare kuChamisa ukanti ke wena khuluma iqiniso leqondile onxa ukuthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le kayibe inotho yakomthwakazi ngilandela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC MDC lezami into yinye Harare Harare wabo wabona ngapi iMDC lo deputy weshona iZANU-PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngapi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare.
Ngiyabingelela ngiyabingelela kustudio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esithiwa singazazisifihlile. So hayi ngiyabonga ukuthi lathi sithole ukukhuluma nokubhodla. Uyabhodla kancane lo into ikuhlupha ngaphakathi. Siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuze idla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima. Umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise. Mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwale enkaya esigabeni seGwich. Ngibonga lo baba obekhuluma ekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni esiyi-one. Ngiyambonga lo baba. Lati eGwich laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-one.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Joe Biden elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingayi emsebenzini likhanya lisebenza ngoba kubikwa inani labahlatshwa okwakuqala seliqansa. Ngakwelinye icele inani lababanjwa igciwane le-coronavirus libikwa lisehla. EZimbabwe inyathelo elifanayo alemukelwanga ngabaningi. Sixoxelwe landela izombusazwe kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani leli nyathelo lokubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe lisebenza kwele Melika kodwa eZimbabwe lingamukelwa.
Eqinisweni sibili nxa ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda tshisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni. Yona ijekiseni yakhona ikhona, ijekiseni yakhona imahara. Sisebenza sonke lalo muntu uyabuya yena kahlabanga uyafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abelokhu ekhwehlele ephefumula izinto zakhe khona bazone ezokungahlatshwa. Hayi mina lapho ngangivumelani lakho lapho. Kungangcono abantu bonke ba emsebenzini bahlabe bahlabe ngoba anti yabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abathize laphana ugcina umsebenzi ungazahamba. Kodwa ke nxa abantu bevumelani ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe kuvikela abantu bonke ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo.
Ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithiyeneyo?
Izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ye ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya ngahlatshwa ijekiseni ngiyathi lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi akithi le pandemic asikho ukuthi ngumkhuhlane ukuthi wakhona lapha i-pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ukuthi ngokukhwehlela nje ukuthimula nje sokuhambile okwinto kwakhona sekuthinta abantu abanenxa kuyikuthi wena vese ubambile yikho ke kuqhakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqhakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze lapho ngoba into yabona sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini sichitha isikhathi eside many hours lama workers ethu laba bangama workers ethu dlani isikhathi esisichitha sile muli zethu
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo amazwe angomakhelwane ayekethisa imigoqo yelockdown eZimbabwe lona lokhu livije imingcele yalo kuqhamuke ingqabangquza eCountry Park kobulawayo phezu kodaba lokuqatshwa kwabantu abavela phandle kwezigaba zeMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.